Yebo, khona bekulindelekile ukuthi i-lockdown izadluliselwa phambili ngokuba isibalo sabantu abahlaselwa yileli gciwane le-corona liya lisiya phezulu. Kodwa sizahlala siphinda njalo ukuthi akufanelanga kube yi-lockdown kuphela. Kumele kuhlanganiswe lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni, kuhlanganiswe lokufundiswa ngendlela ebanzi kakhulu, kuhlanganiswe lezinto eziningi eziza kwenza ukuthi nxa zihlangana zonke zehlise isibalo lesesiqansa kangaka. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe kakhulu, hayi ukuthi kwanzwe i-lockdown kuphela ngokuba yiyelula ethandwa nguhulumende. Kanti ke i-lockdown nxa iyodwa ngeke incede ngalutho, imele ihlangane lokunye okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi leli gciwane livimbeleke.
Lona uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ungathi luhamba njani elizweni ngemva kwamajekiseni ayizigidi ezimbili, i-2 million afike elizweni ngeviki edluleyo evela kwele China?
Ye, ukuhlatshwa kwabantu akukaqheli ngendlela ebanzi kakhulu kulaleyo kade siyikhangelele. Kusahamba phansi kodwa abantu ngathi bayanda abasukumayo abafisa ukuthi ngabe bayahlatshwa kulalokho kade kusenzeka ezinyangeni ezidlulileyo. Kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi ukusukuma kwabantu abafuna ukuhlatshwa kuhlangane lenani labantu lamajekiseni aneleyo ukuba abantu bahlatshwe, ngokuba nxa besukuma kungelandlela yokuthi bakwazi ukuthi bayehlatshwa kuzaba yikuchitha isikhathi abantu bachone besemalayinini kungelampumelelo engatholakala ekuhambeni kwabo besiyahlatshwa. Ngakho ke amajekiseni kawande labo njengalokho abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa ngobuningi babo kulalokho ekade sikubona kusenzeka.
Kukhona yini ongakukhuthaza mhlawumbe uzulu jikelele lohulumende?
Inkuthazo iqondene lohulumende kunye labo abantu beZimbabwe nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu babambisane kuleli gciwane ngokuba lisengaqeda abantu ngendlela elingakhona. Kumele abantu balandele zonke izinto eziyimfundiso kuthiwa kumele zenziwe bawuze bavikeleke. Nxa bengazivikeli angeke bavikelele kuleli gciwane. Kanti ke njalo uhulumende laye kumele abone ukuthi abantu uyabahlaba dinge okokwelapha abantu okwaneleyo, kungabi lokho ukuthi abantu nxa bekudinga kuya kuphele ngesikhathi esingafanelanga. Abantu kabahlatshwe bonke abafuna ukuhlatshwa emakhaya lasemadolobheni, kanti ke abantu abaqhubeke bezivikela ngokuba leli gciwane likhona liyabulala njalo.